Uchiwenga wetule ya mazila izolo ngesikhathi evula okusemthethweni umthetho wandaba we-High Court eMthare osanda kwakhiwa edolobheni leMthare. Uthe kumele ukhetho lwenziwe ngendlela eqondileyo njengoba okwamanje sekulokhulumende owehlukeneyo lokamnumzana Robert Mgabe owasuswa esikhundleni nyakenye ngumnumzana Emmerson Mnangagwa encediswa libutho leZimbabwe Defence Forces. Uchiwenga uthe abantu abakumabandla ayehlukeneyo akumelanga bakhandane ngamatshe lezagila ngenxa yezombusazwe. Ugcizelele esithi okwamanje sebecele abantu abaningi kakhulu abavela emazweni atshiyeneyo ukuthi bazebona ukuthi luzaqhutshwa njani ukhetho lwelizwe leZimbabwe lonyaka. Kodwa abanye abantu abakhulume lo msakazo weStudio 7 bathi uChiwenga uyazikhulumela nje esenzela ukukhanga abantu ukuthi bavotele ibandla leZANU-PF kukhetho oluzayo. Umnumzana Njabulo Ncube obona ngezokuhanjiswa kwenhlelo zenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum uthi okukhulunywa nguChiwenga kayisikho okwenzakala elizweni.
Bayala kathesi ukuthi abantu bephiwe ama-community radio stations ngoba uhulumende yena uthi khona ulo mcabango wakhe ukuthi i-community radio station icho yathola ukuthi bona kulokuthi iHarare kumbe iBulawa iphume iphiwe i-community radio station. Bona bathi khona ama-community radio station kumele ephiwe abantu abasemakhaya. Labo abantu beHarare bayayifuna i-community radio station. Ungahamba e-South Africa i-Johannesburg ila ma-community radio station ambayo kukhuluma ngama-TV, ama-TV bakhulume ngawo ukuthi i-monopoly ye-ZBC iza yesulu. Kodwa kungakhanyela ukuthi iZimbabwe yayiqalisa ukuba le television, iSouth Africa ingabe le television ngo-1960, iZimbabwe yaba le television ngo-1957, South Africa yabuya ngemuva ngo-1971, kodwa lokhu esile television eyodwa.
Uncube uthi bekungezwakala okwethulwa nguChiwenga nga ukhuluma ukuguqula imithetho egoqela okuqhuba ukhetho owe-Electoral Act oyiwo amabandla aphikisa elibusayo ekhala ngawo. Uthi ungeke kwenziwa ukhetho olubalulekileyo eZimbabwe kungaguqulwanga njalo le mithetho enjenge-Public Order and Security Act lobizwa ngokuthi yi-Access to Information and Protection of Privacy leminye eminingi okumangalisayo okumele ihambelane lesisekelo sombuso welizwe. Umnumzana Kuzai Kwangwari obona ngezokuhlelwa kwenhlelo kunhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations uthi uhulumende angeke akhuluma ngokwenza ukhetho olubalulekileyo njengoba esehluleka lokuthi avumele abantu ukuthi bavule imisakazo yabo. Uthi lo msakazo welizwe okhona okwamanje oweZimbabwe Broadcasting Corporation usekela ibandla elibusayo hatshi wonke amabandla njengalokhu okumunyethwe yiziqondiso zenhlanganiso ye-Southern Africa Development Community. UKwangwari uthi okwenziwa ngumsakazo we-ZBC kuphambana njalo lesisekelo sombuso welizwe leZimbabwe.
Angiboni ukuthi uyakhuluma iqiniso, thina asimthathi serious, asibona ngani ukhuluma iqiniso, sibona ngani uyasibhoda njalo sizaba lokhu simingeja ukuthi kuphume ezekeni ngoba asikhathi sikhuluma ngendaba yama-community radio since 2001 sikhuluma ngendaba.
Umnangagwa leziphathamandla zebandla leZANU-PF kanye lohulumende sebekhulume kwazwela ukuthi bazakwenza ukhetho olubalulekileyo lonyaka. Ababona ngokwenzakala elizweni abagoqela amalunga edale leSenate eleMelika abasanda kwethekelela eZimbabwe bathi uMnangagwa sephelelwa yisikhathi sokuthi afeze akutshela uZulu ngokhetho afuna lwenziwe ngendlela eqondileyo. Amalunga ebandla elibusayo wona athi kusobala ukuthi kuzakwenziwa ukhetho olubalulekileyo lonyaka eZimbabwe njengoba uMgabe sowasuswa esikhundleni loba nje etshaya phansi ngenduku esithi waphuma esihlalweni sikamongameli ebanjwe ngentambo libutho kanye loMnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.